esiyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 12 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Siyalimuva irokoza samnika in 1975 emgaga ungale through umgaga udocument ukuthi kate ekwatezi asamfuni tina we selected him for that post but tina futhi sithi hayi sesidakiwelayo.
Abanye abalwa impi yenkululeko bekuvuyo lebutho lezandla bathi bafuna umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni.
Bani ongama athi nanguyana umntwana ofunde imisebenzi yezandla kwi-National Service. Indaba lolu hlelo luqale lapho ngo-2000 kuze kufike namuhla and akula mpumela imisebenzi yezandla abayifundiswayo. Ikuthi bona iZANU-PF ikholwa ukuthi umsebenzi wezandla ikutshaya abadala.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo sebesole inkuthazo yabalwa impi yenkululeko abathi uhulumende kumele aphendukise uhlelo lwe-National Youth Service. Bawisa izimathonsi abantu abaningi eSouth Africa namhla okugoqela abeZimbabwe abafake imali zabo kwenye inkampani engelamahofisi ebebathembisa inzuzo enkulu i-MMM. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwa impi yenkululeko bekuvuyo lebutho lezandla abangasathabeli isimo seZimbabwe okwamanje bathi bafuna umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni ngoba bebuhlungu ngendlela asebulele ngayo ilizwe ebelinconywa ngabaningi ukuba ligugu ngezansi yezwekazi le-Afrika. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokwethulwe emhlanganweni letatheli zindaba owenzelwe Media Center eHarare lamhlemini ukhokhelwa ngumnumzana Bernard Manyadza owayesaziwa empini ngegama elithi Comrade Parker Chipoera. Bebethukuthele abayisitshiyagalolunye laba bethi baphatheka empini yenkululeko ngenjongo yokukhulula uZulu osegqilazwa ngumgabe ukuba athole inhlalakahle amalungelo akhe kikho konke ube khona umbuso kaZulu hathi lo osukhankaselwa ngumongameli labamlandelayo ngokubandlulula abantu bekhethwa ngemihlobo ukuba umuntu ungowasiphi isigaba langombala wejwabu. UManyadza uveze ukuba abanye babangenela umhlangano lentatheli zindaba iningi labo ngabalwa bekuzinga laphezulu lobukhokheli ku-high command baphatheka kusinqumo sokuletha umgabe esikhundleni sokukhokhela ibandla leZANU-PF ngemva kokubhubha kwamnumzana Herbert Shitepo ngomnyaka 1975 phansi kwesinqumo esaziwa ngokuthi Mugagawo Declaration, kungakho beseselawo amandla okusiguqula leso simo kusukela lamhla.
Siyalimuva irokoza samnika in 1975 emgaga ungale through umgaga udocument ukuthi kate ekwatezi asamfuni tina we selected him for that post but tina futhi sithi hayi sesidakiwelayo.
Kungakho uManyadza ethi befuna asuke esikhundleni ngoba esehlulekile ukulikhokhela ngendlela eletha umbuso kaZulu umgabe engasafanelanga ukuncintisa lakukhetho oluzayo luka-2018.
Sicalise idebate leyi ukuthi abantu bakhulume phezu kwengxaye leyi ukuthi abantu bayazi ukuthi they have the right, the ultimate right yokutshiswa ukuthi ngubani kuzabe umkhokheli wabo.
Iqula leli lithathe njalo leli thuba ukusola indlela umhlangano wabalwa impi yenkululeko lomgabe owaphathwa ngayo bethukuthele ngoba kwasetshenziswa imali kahulumende ukuqhuba njalo bethi abanye babo bathengwa ukuba benze uphumelele. Abayisitshiyagalolunye laba bachaza umhlangano weviki eliphelileyo njengethuba elimotshakeleyo ngoba kungekho okuphumekiwo njengoba umgabe ebenze inhlekisa baphathwa okwensane abawungenayo. Lokho ababethe bazakutsho abanye babo ukuthi umgabe kumele atsho ozamelama akhuza umkakhe ukuthi akhethe amazwi akhe lapho ekhuluma emphakathini lokuthi angasancintisi kukhetho olandelayo akula waba lesibindi sokukutsho lapho sebekhanyelane laye. Bathi kwaba ngalesi simo ngoba iningi labavunyelwa ukungena lomhlangano kwakuvele kungasibantu abalwa impi uqobo njengoba abaziwayo ukubalisa unkosikazi Margaret Longo bavinjwa ukungena. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba olufanayo abasakhulayo bamabandla aphikisayo sebesole inkuthazo yabalwa impi yenkululeko abathi uhulumende kumele aphendukise uhlelo lweNational Youth Service. Abalwa impi yenkululeko bethule inkuthazo le emhlanganweni abawenzelo uMongameli Mgabe ngeviki edluleyo. Ontanga abaphatheke kuhlelo lolo esikhathini esedluleyo baziwa ngokuthi ngama green bomber njalo bebesetshenziswa kakhulu libandla lezanu PF ukuhlukuluza abasekeli bamabandla aphikisayo. Osakhulayo MDCT njalo engukansela wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi akumelanga luqaliswe njalo lolu hlelo.
Yazi kuyadanisa ngezinga elingaphezulu ukuthi kuze abantu abathi bona balwela impi yenkululeko sesithi kakuphenduke bona abantu abaziwa ngokuhlukuluza abazali emakhaya. Ngeqiniso qiniso elipheleleyo mina kangiboni ukuthi umbono lo uvele kubalweli bempi yenkululeko, uvele kubantu abazenza bona abalweli bempi yenkululeko ngoba abalele bempinkulu wabona ukuthi amabhodi amagrama esathi ngama-green bomber babenzeni kunyanga ephelileyo ukubathela ngamandla kobatshaya. So akungeke kwenzakale lokho. Lokho kukhulunywe ngumuntu ongasomlweli wempinkulu kumbe nxa engumlweli wempinkulu ngaselazo umbono oyiwa uhambela egameni.
Liyalusola lolu hlelo kodwa abebandla lezanu PF bathi injongo yikufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lembali yeZimbabwe.
Iqiniso elipheleleyo yikuthi kambe ngubani ongama athi nanguyana umntwana ofunde imisebenzi yezandla kuNational Service. Yindaba lolu hlelo luqale lapho ngo-2000 kuze kufike namuhla and akula mpumela imisebenzi yezandla abayifundiswayo yikuthi bona iZanu PF ikholwa ukuthi umsebenzi wezandla yikutshaya abadala.
Alo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansela wakobulawayo njalo engosakhulayo owebandla leMDCT ubekhuluma leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Mhlaka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likaMabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona ngeWhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziphakathi kokuhlela ukuyatshengisela ehofisini yomeli weZimbabwe kulelo lizwe zikhathaza ngokuthi kwesulwe imithelo ebhadalwa ukudla ukungena elizweni ukuze kube lula ukuthumela ukudla lokhu kuzihlobo labangane asebethwaliswe nzima indlala. IZimbabwe yethule imithelo ekudleni okuqakathekileyo okuvela phandle kwelizwe okulinyathelo elisolwa ngabaningi besithi kalesulwe ngoba lizabulalisa abantu ngendlala. Okuningi sikuzweni kuBenedict Nhlapo esiphala lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isikhulumeli sebandla liqoqa inhlelo zokutshengisela lokhu ele Progressive Alliance of Mthwakazi Unions PAMU. Umnumzana Clement Ncube uthi imizamo yabo yokuthumela ukudla okuqakathekileyo ekhaya ivinjwa ngurhulumente ngemithelo ephezulu. Umnumzana Ncube uthe endaweni eziningi elizweni abantu sebesidla iingqoqo zomlomo, ngakho abasebenza eSouth Africa sebethenga konke ukudla ngapha njengoba eZimbabwe irandi seliphelelwe ngamandla. Uthi usizi ukuthi umthelo obhatalwa ekudleni okuqakathekileyo okufana lempuphu, amafutha, amagwili lokunye uphezulu kokuthi kufana lokuthi usuthenge kabili.
Israel kwazi ukuproduce anything at the moment. So thina sikuzuzayo okokudla sikubathumela khona ekhaya eboda ngale kuyathathwa. Mama umuntu engalamali ukubhatala ijuti. Abantu belambili. Kubhatalisa imali eziningi ijuti. Uhulumende uyakubhatalisa, uyakutshaja. So kana ndaba labantu abalambayo ekhaya. As long ngoba yena ufuna abantu balambe ukuze bakontrole kahle.
Wabona ngoqoqo kwenhlelo zaleli bandla umnumzana Albert Ndlovu. Ude okubuhlungu ukuthi ukuze abasebenza kwele South Africa bathumele ekhaya nyanga zonke, babe bona bebophe zabo izisu kodwa uhulumende ukutshaya indiva konke lokho.
Manje nakhona ma kusiba nzima kanga ukuthi ukudla lokho laba abaphandle abalwisile bezamile ukuthi makuye ekhaya, kufika uthole ukuthi uhulumene ukhwela phezu kwabantu futhi abaqeda amandla ongakuthi uzogcina uzibona ukuthi kungcono ukuhlala phansi phela.
Umnumzana Ncube yena uthi njengoba uhulumende wethula ngokusemthethweni ukuthi iZimbabwe isesimene sibi ngendlala, kusagcekene ukuthi yonke imigoqo evimbela ukutholakala lula kokudla kufanele isuswe.
Thina sithi akuqegiswe umbe akususwe altogether ijuti kuma basic foodstuffs ekhaya, ngoba imajority yabantu aba able bodied people, abantu abakhona ukusebenza bangaphandle kwelizwe, basebenzela ekhaya bokusiza abantu abasekhaya abangalaludo.
UNdlovu uthi umbuzo omkhulu ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ungubaba ekhaya abantwana besifa ngendlala, kuthi lokho abakuthole komakhelwana ngemva kokusebenza nzima ufike wena ukuchithele phansi.
Lokho sokuvela sobala ukuthi uhulumeni akanandaba ngabantu, ngoba ngabe le ndaba labantu impela ngabe uhlangabezana labo ukuthi hayi okungenani masithi laba abaphumele ngaphandle bakulethe lokhu kudla sisebenzisane njengohulumeni. Uhulumeni athi lokho nakwakwenelisayo kubenefite labo abaseZimbabwe.
Umnumzana Ncube uthi baphakathi kokudinga imvumo yokuyatshengisela besethula izikhalazo zabo e-ofisini yeZimbabwe e-consulate ese-Johannesburg mhlaka 22 lenyanga.
Silohlele ukuthi siyenikeza lomele uhulumende izikhalazo zethu singabantu, ngoba singamaqembu athile labo laba abathwala impahla umalayisha bathwele nzima endleleni. So sokuba nzima ukuthi sibaphathise ukudla ngoba bazokucharge imali ephezulu beseselabo besenzela ufika bebhadale imali ephezulu ejuti.
Loba nje uhulumende sipha abantu uncedo lokudla, baningi abathi lokhu kudla bayakuncitshwa ngoba kuthiwa kabasiwo malunga ebandla leZANU PF. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Abathenga impahla phandle kwelizwe baphiwa ithuba lokungena lempahla engedluli amakhulu amathathu amadola i-$300 kanye ngenyanga. Zingedlula imali impahla ziyabhataliswa umthelo we-customs duty kusiya ngokuthi ziyimalini. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Mujekeza, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kunzima ukuthi uhulumende esule lumthelo kumele awehlise.
Into yokuqala, abantu bonke bakholwa ukuthi i-government ilomlando ukuthi ibone ukuthi abantu bonke bayazuza ama-basic needs afana nalokhuhla. Ente labo bathi nxa ukudla kungekho lapha ngkhaya abantu benza umzamo ukuthi bakuthenge phandle, i-government kungcono i-create layo i-conducive ukuthi ukudla kwana kudlule kufike ezindlini zabantu. On the other hand, abalungisa impahla ama-industrialist lapha labo bakhala bathi sebethethelwe i-business ngamakhampani aphandle kwelizwe. So labo bathi kungumkhulu lomthetho ukuthi i-government iprotect i-local industry. So because of imicabango engithule yokuthi othengayo akhangela ukuthi into zivela ngapi, ukhangela i-affordability yezinto. But abalungisayo ama-industrialists lapha bakhangelela ukuthi kube le-special protection Iko kubangela ukuthi enye imithelo nxa seyikhulunywa yezinto ezivela phandle. I-government layo yabezama ukuthi protect i-local industry.
Kodwa ke nxa sikhangela okwenzakalayo kathesi siyabona ukubana kule ndlala. Uhulumende kangeke na ehlisa imithelo kumbe ayisuse.
Indlala ikhona iqiniso. Even president swa declare ukuthi sokule ndlala sokudingwa uncedo olovela amanye amazweni. At the same time bayathembisa labo ukuthi no one will die of hunger. Imizamo yayenzwa ukuthi bekhona. So into ekwehliswa komthelo iqhakathekileyo ukuthi thina nxa sikhangelela amalungelo abathengi, into yokuqala ukuthi into yonke ethengiswayo ibe affordable kubathengi bonke, kungasweli umuntu oswela isinkwa because usweli imali yokuthi asithenge. Isinkwa sakhona asitholakale ezindlini zabantu and sitholakale ngentengo efaneleyo. Nxa ukuthi sisuka phandle sichiphe ukudlula esalapha, kukhangelelwa ukuthi even nxa sesidlula e-border ingabi indlela yokufaka i-price yokuthi abantu babe discourage ukuthi bathenge isinkwa sakhona whilst lapha singekho.
Khona lokhu ukuthi uhulumende afake imithelo abantu beletha ukudla, ngokubona kwenu njengenhlanganiso kuyanceda na amabhizimusi elizweni?
Into yomthelo into ekhona emazwe wonke. Otherwise into which we ngayo ilevel yomthelo yakhona ukuthi kutheleswa malini. Nxa sesikhuluma ngento njengompuphu, impuphu, isinkwa, i-cooking oil, i-sugar, i-salt, into lezi they are very basic things ukuthi even uhulumende nxa ekhangela umthelo wazo into lezi akhangele ngelihlo elibanzi.
Hello, ngumnumzana Comfort Mchekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Bawisa izimathonsi abantu abaningi eSouth Africa namuhla ukugoqela beZimbabwe abafake imali zabo kwenye inkampani engelamahofisi ebibathembisa inzuzo enkulu i-MMM. Inkampani le yasungulwa isigilamkhuba sakwele Russia esake sabotshwa njalo sapika ngemva kokutholakala silecala lobuhuquluzi kanye lokutshontshela uZulu imali engangezigidi ezedlula ezine zamadola i-4.3 million. Inkampani le yazise lamuhla ukuthi isizavala eSouth Africa ngoba ingahambanga ngendlela ebeyikhangelele ibhizimusi yayo. I-MMM ibithembisa ukuthi ungafaka imali engange 5,000 rands ngemva komnyaka ubuya thola i-183,000 rands okuyinzuzo ebikwa ihuge abantu abaningi. Amankampani anje aziwa ngokuthi yi-Ponzi scheme ngesiNgisi. Amapolisa kwele South Africa ebevele ephakathi kokucwayisisa ngodaba lwe-MMM ngoba anakanela ukuthi inkampani le ibisenza into ezingekho emthethweni. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele intatheli zindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa, umnumzana Mxolisi Ncube, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into ebisenzakala nge-MMM ukuthi nxa betsho bona bathi abantu abefaka imali encane bakade beyithola. Kube sofala laba abafaka imali ezinkulu, ukuthi nxa wena ufaka imali encane bakulayela umuntu oseduzane ongamfakela imali ngoba nokwelinye ilizwe eliseduzane, but ukuthi nxa uthi ufaka like 100,000 kusiya phezulu ubuphiwa i-account yaseRussia obe usenza ukuthi vele into yakhona ihle ibe ibonise ukuthi kulesandla semfene phakathi. Kodwa abaningi laba abanye kulabantu esengibabonile mina abalabo 15,000 bazama ukubathatha sebe labo 1 week, 2 weeks bezama ubathatha besehluleka. Kunabanye abalabo izimali ezingani zincane labo bathi basazithola, kodwa omunye mina sengibabonile abangafika abane ngabafuna ama-10,000 ukuya phezulu bayehluleka ukuthi bathole. Kukanti kunabanye futhi njalo abanye abayenza izinto zenkani ukuthi abafuni kulalela nxa betshela ukuthi hayi lento leyi isiduka, baloku besaba ngumsindo bathi bona sibatshela amanga.
Bakhona yini obaziyo abafake imali asebedliwe njalo bathi inokwamanje?
Abantu bonke even labo abasazama ukuthatha izimali zabo basaselethemba lokuthi mhlawumbe lento ebhalwe emaphepheni ngabe ngamanga, basethembele ukuthi ni basazoyithola imali yabo.
Ukhona kahle kahle li Triple M ilama office yini lapha abantu abangakhona?
Into embi ukuthi akula muntu oyazi ama office ayo, njalo ayila nto ngesingathi thina yi central account ukuthi kungaba nje umuntu eyedwa ukuthi welong uyo edle izimali zabantu. Osokusenzakala ukuthi abantu kuthiwa uyavulelwa i-account lapho ufika uzilogele on wena ku-internet ube uziranele i-account yakho, kukanti yiko sokusethusa kakhulu abantu and sebesenza lokhu ukuthiwa ngama panic withdrawals, ngulo nalo osezama ukuthatha imali yakhe. Kukanti uze uthole leyo mali kubele kube lomunye umuntu kwenye indawo ojoyinayo. Nxa ungasabanga nalowo muntu ojoyinayo kuba nzima ukuthi uthole imali yakho. Kukanti ngemva kwalokho sokwenzakele ukuthi idaba soliphuma indawo yonke ukuthi sokudubukile, akusela muntu okhanya esaselesifiso sokuthi abuye aphosele imali yakhe, okubonisa ukuthi kuzoba nzima ke ebantwini ukuthi bazithole izimali zakhe, ikakhulu labo abafake izimali eziningi.
Lo ke ngumnumzana Mxolisi Ncube, intatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection usikhangela inkuthazo yababe ngabalweli bempi yenkululeko eyokuthi uhulumende kumele aphenduse uhlelo lwe-National Youth Service. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Okay, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuxokozela kwemkhankaso wokudinga usekelo kwamabandla athela ama-Republicans lela ama-Democrats kukhetho lwama-primaries ukuze kutholwe ozamela ibandla kukhetho lukamongameli kwele Melika kuqhubekela phambili. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi akula sizathu sokuthi bebonakale bejabulela ilanga likaZibuse ngesikhathi bebhoda amazwe bedinga imvuthu zokuziphilisa. Okuninga sikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya oxoxela abanye eHaberone kwele Botswana.
Ukweqa umncele ongekho emthethweni, ukuzithola usebenza gadalala emaplazini kanye lokuthelwa imvubu ayisiwo Zibuse iningi leZimbabwe lelimcabangela lapho kuthathwa umbuso kwabelungu. Kodwa iningi lizithola libanjwa ngamandla okuphuma elizweni lisiyadinga ukuziphilisa eBotswana lapho ongundoda zibonele impilo ingancengi. Umnumzana Dumazile Sibanda uthi akula Zibuse angakhuluma ngaye uma elokhu ehlupheka edinga umsebenzi kwamanye amazwe, kukanti abanye badla bubodwa bekhomba ngophakathi.
As a young Zimbabwean independence, angiboni umusulwa wayo ngoba siphika kanzima siyeqa amabhoda siya kwamanye amazwe ifike besiphathe kabi khona ngathi sibotshile ukuba ama-ID card immigrants siphinde sifike ekhaya siphile impilo ezinzima. I believe ukuthi independence iphilwa ngabantu abayizinothi bona abantu abaphethe izikhundla eziphezulu abadla bebodwa phezulu khona ngale.
Kukanti unkosazana Jennifer Nleya uthi ngabe uNguzibuso oqondileyo abantu kumele babe eselizweni labo belemsebenzi eqondileyo.
Ingaba yi-independence bani esikhuluma ngayo ngaphandle kokuthi ilizwe salithatha emakhiweni? Kodwa kinxanye ngaphandle kwelizwe ngihlupheka, akusiyo independence kimi ngoba engifisayo ukuthi ngabe niselizweni lami ngilo msebenzi omuhle ngiyaqhubekela phambili.
Usisa Mkandla yena ubona umhla ka-18 Mabasa sekulilanga nje esithi kumele kube le ndlela eziqinileyo zokuletha uZibuse ozapha amandla omnotho ebantwini.
Hayi, lapho kusela independence sibili sesicelebrate ibizo nje. Into okumele ukuthi yenzakale ukuthi sihlale phansi sizinuke amakhwapha sibone ukuthi singenza njani ukuthi siqhubele phambili ukuthi kube le independence eqotho kundaba zomnotho welizwe lendaba zepolitiki. Yikho lapho singathola khona independence eqotho. Kodwa le esiyiselebrate mhla ka 18 hayi akulalutho sibili.
Ngelanga likaZibuse iofisi emele iZimbabwe kele Botswana iyande ukuba lomkhosi ukunanza ilanga leli, kodwa ngesikhathi uhulumeni weZimbabwe evuma ukuthi isikhwama ziyavuza lonyaka akulambuthano oqoqiweyo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisavulungu leBotswana.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya ukusanda kwethulwa lidale lomthethwandaba elithethe isinqumo sokuthi abantu abachadileyo akumelanga badumele umakhalekhukhwini womunye wabo. Ukuhlaziya lolu daba silo nkosikazi Lilian Mlilo uMamoyo ongukansila edolobheni lakoBulawayo ixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu belo Gibbs Dube weStudio 7.
Ifone ukuthi ngibambe kunzima vele yomkami. Vele mina anguthandi ukuthi ngibambe ngoba yena efonini yakhe uyabe le zinto zakhe azenzayo ezisecret. Ikakhulu ifone leyi, iselfone mina ngase ngazitshela ukuthi kona ukukhala ukuthi isibele ukuthi iselfone. Kebe kusithi ukuthi umuntu kufuze yena azibambele ifone yakhe athi bambe umunye umuntu. Mina vele ifone kababa lo wazi wasithiya zange ngibambe.
Baba Mkandla nathuta.
Ngikubona sibili ukuthi kunzima ngoba nzani. Bona ezinye izinto eziza ngikwenza iBP khona phane phone.
Baba Mkandla.
Ngesintu sakithi singasafaki ukuzenzisa kwabantu. Yiyo ngenye izindlela zokuhlonipha nayona leyo. Ungaphokudumela nje ulutho lomuntu ngoba ucingo lolu njengoba umama esitsho luqukethe okuningi. Yebo kambe ayisho izinto ezilimazayo isikhathi sonke. Abanye babe besaqoqa indaba zabo ezingaba ze-business, ezingaba ngezompolitiki, ezichiyene ezingelandi lomunye umuntu. Ngakho ke sibili mina ngiyakuvuma ukuthi kwethu kuyakhulu laba abasabambe oludala. Hayi, nxa kulento kumele ibitshela nona lisatshelana. Kodwa bakulezi nsuku ngibona ngathi ngabakuvumi ke khona lokhu yikho ufica zithile izikeyisi kuzonke ngoba nasebefuna ukuthi balingane okwakho ngokwami benze abakufunayo.
Kodwa ngenxa sesikhangela phela Mamoyo abantu bangathathana sokumele ukuthi ngabanyamanye asikho khonokho.
Ye, liqiniso sibili abantu bangathathana banyamanye kodwa into ehluphayo indaba yefoni leyi vele iyahlupha ngoba ichithile imizwa eminingi. Indaba zefoni, ubaba kangayibambi ifoni kamama. Umama laye ngangayibambi ifoni kababa. Ukwenzela ukuthi bahle angisho ukuthi kuyabe kulezinto ezimbi ezenzakalayo emafonini lapha. But kungukana kuqakathekile ukuthi singabambi amafoni. Omunye lomunye kazibambele ifoni yakhe ukuthi sigcine umuzi wethu. Imizi ichithekile ngoba abanye ikakhulu obaba babe lama-affairs abo ingxenye elo esele small house. Suthethe ifoni kababa. Wabamba wathola ukuthi kule kuma messages khona phana bayabhalelana into zokuthandana abantu basemathandweni kuma messages sokuqalisa ukukhulunywa endlini laphana endlini akusahlaliswana kuhle ifoni iyadiliza umuzi mina ngona ngathandi vele ukuthi ngibambe.
Ye kodwa kumela ngiphe ukuthi jazz nje ubone ukuthi uhamba njani.
Hayi mina vele kangibambe sibili ifoni kababa ngiyayihlonipha ngiyayirespecta ngoba ngifuna ukuthi ngibe leBP. iBP kulezi nsuku iyabulala baba. Umkhuhlane obulalayo sibili ngoba kuyahle kuqanise yonke into. Thina silama BP kathethi ngabona lapha nthu baba selomunye umuntu ole asena yanti kuzahle kumbulala.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mkandla. Akunani yini ukuthi umuntu akhangele ifoni leyo awe sezibonela phela ukuthi ukuhamba njani.
Evele ungahamba entabeni indawo zasangana layo. Ezinye izinto zamafoni abantu engxenye ukuxoxa le ntanga yakho sowabo ungakhathaleli ukuthi umdala okungakanani. Yilo nalowo muntu ulobuntwana obuthize ngaphakathi kwakhe iyakhulu kubontanga bakhe. Angadlala ngezinye izindlela ezingaqhuka lo omunye ongazange azi isisusa sendaba lokuthi ukukhulunywa nje. Yena abe sehlanganisa ke inombolo zakhe zimnike impendulo engayisiyo. Yiko kubangela ama-BP akhe umama.
Siyabonga ke lapha obe usilalele umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu lo nkosikazi Lilian Mlilo ongukansila edolobheni lakoBulawayo obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Hayi isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo nguChris Gande ngilichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.